Kukhangelwe ukuba abatshutshisi abakubandla lamadimokrasi bazaqhubekela phambili besethula ubufakazi abafisa ukuba busetshenziswe ngamalunga edale lesenethi ekujeziseni uTrump. Abatshutshisi laba bazagqiba ukwenza lokhu namuhla kube sekungena amagqoda kaTrump kusasa alokhu esithi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Omunye wabatshutshisi uRepresentative Jamie Raskin utshele idale lesenethi izwe lokusihlwa ukuba uTrump kumele atholakale elecala.
He violated his oath of office to preserve, protect, and defend the Constitution, the government, and the people of the United States.
Wephula isifungo sokulandela ukulondoloza lokuvikela isisekelo sombuso welizwe. Watshetshezela abalandeli bakhe ukuba bangene eCongress ukwenzela ukuthi kuvinjwe impumela yokhetho.
Targeting us at the Capitol through media reports, law enforcement reports, and even arrests.
Omunye njalo umtshutshisi uRepresentative John Neguse uthe kusobala ukuba uTrump wayefuna ukuhlala ngenkani esikhundleni sikamongameli.
He wanted to stop the transfer of power so that he could retain power even though he had lost the election. And when the violence erupted,
wayefuna ukumisa ukubalwa kwamavoti ngoba wayefuna ukuhlala esikhundleni. Wathi sokuqhamuke udlakela eCongress kazange enze lutho ngalokho. Kumele atholakale elecala.
Baveze konke lokhu ngokutshengisa imifanekiso lamavidiyo sikaTrump ukuxokozela okwadalwa ngabalandeli bakhe lokwethulwa ngamapholisa njalo lomsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence lamalunga e-House of Representatives lawe Senate bebaleka mhla ka-6 kuzibandlela. UMnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ukwenzakala kwale Melika uthi abatshutshisi baveze lokhu besenzela ukuba amalunga edale le-Senate akhumbule okwenziwa ngabalandeli bakaTrump.
Ama-Democrat azazama sibili ukuthi bebakhumbuze okwenzakalayo, njalo bazama ukuthi bebakhumbuze ukuthi uTrump engelwa ukuthi apanishwe ngalokhu akwenzileyo, kuzahlupha phambilini ngoba kuzakwenza ukuthi amanye ama-president phambilini eyenza okwenziwa ngoTrump ukuthi be-incite i-violence.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala kwale Melika uthi kungaba nzima ukuba amalunga ebandla lama-Republicans besekele okwethulwe ngabatshutshisi.
Ama-Democrats kabasozi bekwanise ukuba lama-vote angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazabe bathathu kumbe babe bane.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Raphael Mthombeni laye ohlala kwele Melika.
Nxa ungakhangela umfanekiso lwana olethwe ngama-managers laphana kuqonda ukuvusa kube kutsha engxenye abanye abantu khonapha elizweni babe ngazange bakubone khonokuyana. Yikho-ke kuzakwenza ukuthi zindaba zabo nxa bengalaleli. Ngoba kufanele ukuthi bakubone ukuthi kubonakala laphana ukuthi bahlaseli iCapitol Hill liyana ngabe wakhethe enye indawo.
Amagqwetha kaTrump akhangelwe ukuba azangena edale le-Senate kusasa ethule abacabanga ukuba kunganqunda okuvezwe ngabatshutshisi. Kukhangelwe ukuba amagqwetha la azokwethula abakufisayo okwamahola ali-16. Impumela yokuthoniswa kwamacala phansi kwalokhu okubizwa ngokuthi i-impeachment ngesilungu ilakho ukwethulwa ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhiphi Stube.